και μακαλή αλλιέ.
Siyabonga ndimi yakhe siyalambulela imsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 24 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Udaba lolu liphuma kukhodade ebhukini lakhe ngombhedo. Siza trainer ama militia eSouth Africa ukuthi kwenzakalani kwakuhambelanani legoground konapho.
Umnumzana David Coulthard uthi ibandla le-MDC lathumela abasakhulayo kwele South Africa ngomnyaka ka-2006 ukuyafunda ukusebenzisa imibhobho ngenhloso yokugenqula uhulumende.
Abantu mabekhuluma especially kumaphephandaba la akwi-internet bayatsho ukuthi bafuna ukuthi indaba le kukhulunywe ngayo openly.
Sihlaziya kabanzi udaba lwe-Gugurawundi ngemva kwembiko eveza amazwi kamsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kubulawa abantu besigaba seMathebeleland le-Midlands. Amapholisa kwele Botswana asebulele izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu ngemva kokuphiwa imvumo nguhulumende walelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ugwalo olwalotshwa ngumnumzana David Coulthard wayengumphathi ntambo wezemfundo ekubandla le-MDCT selutheze njalo olunye olulenkume esilume ibandla le-MDCT. Kugwalo lwakhe oluthiwa The Struggle Continues 50 Years of Tyranny in Zimbabwe, umnumzana Coulthard uthi ngomnyaka ka-2006 ibandla le-MDC lingakadabuki phakathi lathumela abasakhulayo ukuyafundela ukuphatha izikhali kwele South Africa ngenhloso yokugenqula uhulumende weZimbabwe. Umnumzana Coulthard uthi ababefundisa abasekeli be-MDC laba ngabake baba ngamasotsha eRhodesia kunye labake baba ngamapholisa eSouth Africa. Uthi lokhu ngokunye kwabangela ukuthi asuke kubandla le-MDC thi lapho lidabuka phakathi. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi lawo ngamanga aluhlaza joko ngoba nxa kuliqiniso wekelelani uColtat ukutshela amapholisa ngesikhathi esizwa lolu daba.
Udaba lolu liphuma kuColtat ebhukini lakhe ngombhedo. Siza trainer ama militia eSouth Africa ukuthi kwenzakalani kwakuhambelanani legoground konapho. Ngaye endaza akhuluma into angayaziyo ngoba kulabantu esikhuluma kunjenje namhlanje abantwana babazali be-Gugurawundi ababulanayo, so angahambele behloko zabantu izilonda ezizama ukuthi ziphole enilephuleke zivula angikwazi ukuthi uncenge ukuthi izanu yomthathe yini abuyele abe ngominista yini angancenge izanu esingcolisa ekambamanga.
Uthi yena ngenye imbangela eyayenza ukuthi asuke ku-MDCT
angafuni ngesikhathi kusenzakala yini ndaba angahambanga kuhulumende wayambuza uhulumende ukuthi wayemtshela ukuthi MDC ikhwela amamilitia angafuni ukuhamba amanga kavume ukuthi ngamtshaye ngo-20 votes kavume ukuthi wadliwa angazasebenzisa amanga ezama ukudunga abantu basemandibeleni bona besebuhlungwini.
Kukhona yini eliza kwenza yini okufana lokuthi lomsemthethwandaba
osokumele ukuthi kwenzakale njengebandla? Siyathatha leli bhuku sinike abazi ngomthetho ukuthi bake balifunde bacacade lapha asingcolise khona. Sizakuzwa ngalabo abazi umthetho ukuthi singenzani ukuthi Coulthard alungise ukusingcolisa asenze khona.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. In Inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu zithi kumele uZulu weZimbabwe yavunyelwe ukukhuluma ekhululekile ngodaba lodlakela olwamehlelayo olugoqela olwegugurawundi ukuze kube lokuxolelana elizweni. Enye inhlanganiso lezi iHeal Zimbabwe Trust ithi abezombusazwe abaphatheka kundaba yegugurawundi kanye lakudlakela luka 2008 kumele baphumele egcekeni njalo baxolise. Emazwini awethu lelamhlanje linhlanganiso inanza ilanga le International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims. Inhlanganiso le ithe uhulumende kumele epasise umthetho we National Peace and Reconciliation Commission Bill ngokuphangisa ukuze uvumele i-commission ebona ngokuxolelana elizweni ukwenza umsebenzi wayo ilamandla. IHeal Zimbabwe Trust iphakathi komhlangano ewuqoqe lenhlanganiso yeHabakuk Trust kobulawayo sikhuluma nje lapho uZulu aphatha khona udaba lomthetho lo kanye lokuxolelana elizweni. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sikhulumeli seHeal Zimbabwe Trust umnumzana Rawlings Magede yena othi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngomunye wabantu abamele baphumele egcekeni acho ukuthi wadlala ndima bani kumbhuqazwe wegugurawundi.
Thina eziyo Zimbabwe ya ukonseli ukuthi kumele abantu bakhulume iqiniso. That's the start of the healing process. Kumele uhulumende ayenza konke ukuthi i-National Peace and Reconciliation Commission isebenze incedise abantu bonke ngendaba zokuthula nengekukhulumisana.
Ungathi udaba lwegugurawundi kanye lolunye nje udlakela esesilubonile eZimbabwe luhlukumeze abantu kanganani?
Abantu abaningi. Like now sisebulawayo for the public meeting on the NPRC. And abantu here they want i-NPRC ukuthi launch ama-investigations into the gugurawundi masekhaya. So it's something that is topical that people are worried about in Bulawayo.
Bafuna kungavela ukubana ngobana benza udlakela lolu kwenziwe njani? Bafuna ukubhadalwa ikuxolelana kuphela bafuna kwenziwe njani abantu?
Abantu bafuna ukuthi NPRC ihambe ema communities ikuthaza abantu lendaba zokuthula. Recently kule bill NPRC bill abantu abawazi ukuthi NPRC bill likhona. So abantu bayathi bathi ebona i-NPRC kumele ibuye kubantu esigabeni ukuthi abantu bafundiswe on the NPRC bill le ndaba sekuthula.
Alo-ke ngumnumzana Rawlings Magede isikhulumeli senhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust obekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Sizaluphatha kabanzi udaba lwegugurawundi kuhlandla olulandelayo. Sekudutshulwe izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu kwele Botswana kulandela umthetho omutsha wamapholisa awulelo lizo okuthi kudutshulwa umuntu kuqala bese kubuzisiswa mbayimbayi. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seHaveron kwele Botswana.
IBotswana ithi inikeza amapholisa ayo imvumo ukuthi adubule abulale uma idinga abacatshengelwa ukuthi badala amacala. Ithi lokhu kuza ngemva kokuba amacala acheneyo ikakhulu alabo ababamba inkunzi bethwele isikhali eqonga. Kusukela ngozibandlela lonyaka sekule abeZimbabwe abahlanu abazithola bephakathi komhlambi owawuzingelwa ngamapholisa. Lokhu kugcinela abeZimbabwe abathi amapholisa kumele asebenze ngonanzelelo ngoba alakho ukubulala abangela cala. Omunye ulesihlobo esibhubhele ezandleni zamapholisa umnumzana Themba Ndlovu uchasisa ngelanga abalahlelwa isihlobo sabo singelacala.
Bangadingela isitatimente esikhona umuntu okhona lakathetha ukuthi nga ufika wena ngonikena vele ukhona vele kahle umfana kwababembuza ngoba babehamba be-hijack umuntu umoya umnikazi wengawo bembuza ukuthi sifuna ubani yabona lwani lakhe esakhuluma lokubanento ababemfuna ukuthi ebabambile yena nguye wayeseduze wakhe lwani umfana onguye owayithi abambulela wayekhatshana le.
Kukanti omunye uGift Nkomo uthi uhlelo lokudubula ubulale kumele lubanjwe ngonanzelelo ngoba ulakho ukuthi imphefumulo yalacala ilahleke.
Siyavuma ukuthi siyazwisisa in fact ukuthi iBotswana izama ukuvikela indaba ze-crime kodwa endabeni liyasebenze ngaye shoot to kill azivumelani labo lapho. Lapho sizoza khona ukuthi what happened to the saying which says someone is innocent until proven guilty.
Inhlanganiso yalabo abasebesemajele eBotswana Institute of Rehabilitation and Reintegration of Offenders ithi le linyathelo elithethwe nguhulumende walelo lizwe lokuvumela amapholisa ukudubulela abulale, kodwa ayisiyonto eqondileyo ngoba lilo monakalo njalo lilobuchapha obuthile. Umqondisi walenhlanganiso uMnumzana Motheisi Jahomo uthi iningi lababulawayo babe bengahlomanga ngakho akulasizathu sokuthi babulawe. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 ngizabona kule Botswana.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni njalo lamhlanje ngisenkayi lapho engikhangela khona udaba lwendlala ngilo councilor ubaba uSicelo Mpofu ongumgcini sihlalo njalo wenkayi Rural District Council. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mpofu.
Yebo baba, ngiyabonga.
Lumi njani udaba lwendlala esigabeni sakho? Abaningi esigabeni esijeneyo bayakhala lapha.
Singakufaka sithi i-95% yabantu bengayi basendlaleni. Endlaleni enkulu okungangokuthi alibana iyenzeka, alibana uhulumende libadingile ukudla ngesiphangiphanga.
Akukho yini uncedo elilutholayo kumbe oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo ezifana labo World Vision labo WFP?
Ngikhuluma kanje inyanga le ngokugcina iWorld Vision ibisenza ama cash transfers ukuthi kulabantu ayibabhalisile, kodwa ke yayingabhalisanga bonke. Inkai district kwakulama ward phose angu 12 over 30 yiwo ayiregister under iWorld Vision. Kwasokusithi laba abanye ababesanele ngaphandle from 12 to 30 babengene ngaphansi kwe-drought relief eyiyo okuncediswa yihulumende through i-social services. Inyanga le kuma-cash transfers ade senza i-World Vision ngiyokugcina. Besikhangelela ukuthi nje njengoba ngiyokugcina bekungayenza nje njengoba upresident weZimbabwe udeclare ukuthi indlala leyi iyafuna uncedo ukuncediswa ngesiphangiphangi. Sikhangelele nje ukuthi kuzolezi nyanga ezimfitshane ezingangaki kungaba nama-NGOs angancedisa ukuthi abantu bangaze babulawa indlala.
Obakhona ongathi sebelala ngendlala sibili uMangoyi selaleziko kabala ngitsho kokubamba kokuyethunjini?
Ngomumoyo wona kuyabonakala ukuthi bakhona abantu abalala bengadlanga, bavuke bengalanti yokudla. Ngoba kulezi nsuku vele le mali yona inzima ukuthi itholakale. Abantu njalo bona besikhuluma ngabo bahlezi emakhaya kabasebenzi. Ugcina abantwana, abanye abantwana bazintandane, but indlela ukuthi bazuze imali ukuthi badingele ukudla ayilula, kuzima.
Izulu sesilibonile litshaya ephose nsuku zonke endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kulezi nsuku Mpofu. Ngiyavuma la khona ngapho enkayi. Abakho yini abangadobha kubilo okuthathu emasimini?
Khonokho okubilo okuthatha abangakudobha yikhonokho ukuthi udle okwawona la malanga. Singabalela ukuthi njawo le nsuku abalimele ekucuneni amakhomana khona lo mumba abanye bazaluma isiqu, kodwa kulabanye vele abangasoze basilumi, abangasoze baze bachinze. So singathi izulu noma lisina nje selisina entweni vele zasezifile.
Ubona ababalumayo okudojwayo kathesi bakhona yini abangavuna kumbe konke kuyaphelela ehlobeni vele?
Okukhona ayisikho esingakwalala sithi ngokungavunwa, ngokuthi nje badle ihlobo kuphelele nje khonapho. Okuthi singathi kuyavunwa hatshi vele kakukho.
Ezifuyweni lapha kumi njani?
Ye, amadlelo akhona bese kungani nje umumo wakhona susiba mubi ngoba namanzi abengasekho. Lotshani sobungani buthini, ayisimo bese sisibisibili. Kodwa ke kulezi nsuku ngokuna kwezulu leli amanzi ngani abakhona, but into engani iyasihlupha thina ukuthi ihlangane kathesi lokhu enganamanzi amaningi agqekeza amalutshwane kazange agcwale njengeminyakeni. Kodwa ithembe selikhona ukuthi utshani sebukhona nawona lawo manzi ahambe sezokuzinzika izilindijana laphana laphana ayasekhona.
Amadamu-ke lilawo agcwele?
Asila amadamu amakhulu namadamu amancane lokuthi ama-8 dams asegcwele buningi bawo, kodwa vele ngaze ligcwale aliyenelisi ukuthi liphutshise isizini lokhu eligcwele.
Akuphoselwa kugcina khansile
kulo muntu osethatha ukudla kwehulumende okwe-social welfare kumele kuyephiwa abantu. Nxa esehambe sesiya khona lebantwini, ufika abe sengeniso zompolitiki phakathi. Okulobufakazi bokuthi singaya phambili, ngizagcina sengikutshela lebizo lakuthi ngubani, ukwenze kuwaphama wadi, mhlakabani namhlakabani.
Hayi, siyabonga baba uMpofu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, nambongile baba Nkosi.
Namlela ndwandwe, namlela mshweshwe,
namlela nampala sobembula.
Beli lalele uhlelo lwezemabhandleni, ngixoxa lomgcini sihlalo weNkayi Rural District Council, uMnumzana Sicelo Mpofu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Hayi, siyabonga ntungameli, ubelela ngelihle. Lingaphi kwelizwe lapho emaphandleni elingalifuna ukuthi kuphume lapha emsakazweni wethu kuhlelo lonalolu olwamaphandleni, lilakho ukuthumela i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 202-465-0318. Untungameli Nkomo uzali tshayela ucingo ukuze lani lithole ithuba lokuphuma emoyeni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela umhlangano ophathelane labesifazane o-United Nations Commission on the State of Women obusenziwa ngapha kwele Melika. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ake sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphathintambo bezomvikela abamazwe umanyano we-European Union benze umhlangano kulandela ukubhonjwa kwabantu abangamachumi amathathu abafayo labangamakhulu amathathu abalimalayo okwenziwa liqembu lamalwe cacha awesimoslem ayedlulisa amalawulo ale Islamic State kwele Brussels. Umongameli Denis Sassou Nguesso oweRepublic of Congo usethiwe nguye onqobe kukhetho olwenziwe ngempela sonto, kodwa amabandla aphikisayo kulelo lizwe akhala ngokuthi bekulokuqilibezela. Edabeni lwethu olumqoka lamhlanje, ekulwisaneni okuphakathi kwebandla lezanu PF lelinye ixuku sekuvuselele udaba lwegugurawundi ngokuveza ukuthi umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa waba lesandla ekuthumeni ibutho le-5th Brigade kuyabulala abantu mahlayana kucatshwange lokuthi ngama-dissident. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuphuma imbono embili ehlukeneyo nxa kukhulunywa ngegugurawundi. Ukuhlaziya ke udaba lolu, ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah uxoxa lezinye zalezi ngcwethi umfundisi Ray Motsi owenza izifundo zakhe ze-PhD wabhala ngegugurawundi kanye lomqeqetshi ekolijini le-South Africa uDr. Shepherd Mpofu.
Into leyi isegcekeni. Igugurawundi baba ngabantu amabutho ababesekelwa ngama-taxes, income taxes zabantu, bebhadalwa njengamasoja. Into le ngekahulumende singabe lokho sikekeleza singaphumelana egcekeni ukuthi ukhulumende okhona kumbe ngabe ekhona niyo mele utathe atathe umlando ukuthi le into ilungiswe. Singasikhulumela thina sikhulume sikufunayo. Wabona laba abantu abalomlando bangavumanga bangathathanga le into akula into ehambayo lapha futhi ukuthi lathi size siyikhulume njengabantu bayasibupha bayasihlehlela njalo. So ukubona kwami mina sina sonke esinamaphepha mina i-PhD yami ngegugrawundi. So ukuthi amaphepha akhona konke kukhona kodwa kumele kube labantu abahlanganayo amashona namandebele abakhuluma ngakho lokhu hathi amandebele nje kuphela because into le vele ngeZimbabwe
mele senzeni. Mina njengomKristu bengicabanga ukuthi engxenye abantu bayaxolelwa la nxa bengacelanga uxolo but engubonayo ukuthi abantu lokhe bebuhlungu kakhulu laloba sokwedlule iminyaka edlula amathumi amathathu lesi sigasa yenzakala abantu lokhe bengaxola enhlizweni zabo lokhe bebuhlungu
abantu kumele banikwe ithuba elokuzikhulumela ngoba abantu abahlukuluzwayo abanye basesekhona abanye sebephela bayafa so kumele kathesi banikwe ithuba yokuthi bazikhulumele okokuqala. Okwesibili abantu laba into lezi kumele zibhalwe phansi ukwenzela ukuthi icala kaliboli phela sibhaleni izinto phansi ukuthi ma ithuba isikhathi sesifikile lokhu singakuvumbulula ukuthi kukhulume ngakho sobala ngoba kathesi mhlawumbe isikhathi kasenelisi.
Mpofu, kumele sixole na kumbe
okokuqala bengisithi sonke mbona singamaKristu la and umbhalo uyasho ku-James 5:16 mfundisi ukuthi we have to confess our sins one to another and sivume amacala ethu komunye nomunye. Ukuxolelana kumele kuxolelwe omunye sevume icala lakhe. Nxa kungavumelanga kula nto yokuxolela ngoba kuyabe kulokuphika okukhona nje
siyabona okwamanje. So engxenye kumele sikhethe ukuthi kuyimothi ngakwenza kathesi ukusiza abantu ukuthi abantu vele bathole usizo bayenelise ukuphila impilo zabo besiya phambili sibhale izinto lezipandi sisiya phambili.
Mpofu, kunganceda na ukuthi lindaba isiwe emithethandaba enjengeyabo SADC tribunal kumbe kubo ICC njengalo umbhuqazi owenzakala kubo Rwanda labo Burundi?
Ama-problems e-Africa kumele abe lama-solutions la esiwathi ngama-homegrown, ama-solutions angekhaya. I-ICC okwamanje ukharadzik we-Serbia bamkhonvictile for i-genocide namhlanje angithi. But i-problem yukuthi i-ICC ihlala khona le e-Hague and bazositholela ama-solutions thina ama-problems ethu. Asoze sonke sisuthiseke ukuthi ama-problems ethu azakhulunywe e-Hague sizoriprezentwa mbani. And into engcono mina engiyibonayo ukuthi sihlalisane phansi njengamaZimbabweni kukhulunywe ngendaba le. But at the moment there is no political will. Might take a reform to ZANU-PF or it will take an entirely new political leadership, not the current political leadership. Ekugcineni kwakhona konke ukuze amaZimbabweans aphilisane kakuhle kumele indaba le ikhulunywe ngayo iqedelwane ngayo ngoba mina ekhaya lakimi abantwana lakithi abantwana bengagalula esikoleni bezama ukucrossa bese esikolo ngiyakwazi ngizoblame ubani amashoni igugrawundi angithi ikukhuluma okutolekayo ukuthi amashona indawo zabo zidevelophile because of i-ground thina vele lokhu iqhubekela ngaphambili not yokubulala but yoku-marginalize. So everything kusukela ku-ground even ama-bad relationships ethu labantu besishoneni labesindebeleni even when they have nothing to do with ku-ground you will find an explanation through ku-ground on how we relate. So i-problem ethu khonapho. And ukuthi siqhubeke sonke njengamaZimbabweans indaba le kumele ikhulule and sithola ama solutions but akula there's no forgiveness without confession.
Lo ke ngudokotela Shepherd Mpofu incwethe ecubungula izombusazwe ube ndawonye lomfundisi Ray Motsi bebexoxa lo Praxedis Jeremiah o Studio 7.
Ngibiza sikhwicamfundo ngoba sebengibona ngeke sengifunde ngaze ngaphutha imfundo kodwa izolo ubaba mkhulu uthe ngimyenzele isike sangiphutha amfundo awufundanga
Hehe sokunzima manje enkundleni yomncintiswano wenkondlo ku Studio 7 hambani lezibonela ekhasini lethu ele Facebook
wetshwala wetshwala kanti wavela umuntu owangudalayo wasona kanti vele ngubani owangudalayo wetshwala wetshwala
qhawe lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi le melika thole likanyongolo silwane samahlathi ezimbabwe ngeke sakukhohlwa
ngilala ngifenya ubutho nguwe ntofontofo Ngiphupha ngisemazweni nemazulwini nguwe ntofontofo
Ngena lawe uzitholele umvuzo siyahulula ngapha ku Studio 7 ozathola ama like amaningi nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo kuthi ungathola ama like amaningi uthole umvuzo omkhulu lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le VOA indebele ku Facebook
Ele Zimbabwe lamhlanje limanyane lamazwa omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lofuba ele World's TB Day. Ingcwethi zisithi umkhuhlane lo uqhubeka ubhahile kakhulu elizweni. Zithi njalo abaningi abahlaselwa lufuba lolu ngabaligcikwane le-HIV. Kodwa lanxa kunjalo umkhuhlane lo ungahlasela yiloba ngubani olamasotsha omzimba angaqinanga kutsho ingcwethi kwezempilakahle u-Annette Moyo yena usanda gqiba izifundo zokuba ngudokotela e-University of Zimbabwe exoxa lo ntungameli inkomo.
Umkhuhlane we-TB ubahile okuzwayo kuleli imbangela ukuthi lesifo lwe-1 le-HIV olukhulu oluyilo oluyenza ukuthi abantu bathole i-TB kalula. So uzathola ukuthi lapho i-HIV ebhahe khona le-TB iyande ukuba ibhahe kakhulu. So thina lapho eZimbabwe ungathola ukuthi ezibhedlela kathesi i-burden ye-TB le-HIV iphosifani izabe ikhona kuzigulane ezifika about 75% ababe be-admitiwe ezibhedlela. At any given time.
Kahle kahle ubangelwa yini umkhuhlane lo?
Umkhuhlane we-TB ubangelwa yi-bacteria. I-bacteria ngokuligciwane okuncane, yona i-bacteria ebangela i-TB ithiwa yi-Mycobacterium TB. Siyithi Mycobacterium ngoba yi-bacteria ez
Now you have some people Feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager, and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pints of lager. Pump up them belly like a tank full of water. Straight to the Indian restaurant after. Make a lot of noise and distress the waiter. Eat chicken curry and a couple of samosa. Then show up on somebody's shoulder. Wake up next morning with a hangover. The slightest sound like a bulldozer. Feel like a double-decker bus run them over. Feel like Tyson give them a right hand. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. When I was 16 working in a factory, them always used to have a Christmas party down at the pub and them invite me. Them say if me don't come, me is a big baby. When me reach, them say where you want drink? Me say rum. Them say can you hold it? Me say bring it rum, come chop. Hey, you know, sister, that me a black man. And Jamaica are the country where the rum come from. First one come, he gone down. Second one come, he gone down. Third one come.
Ingoma kaMakhabi ethi yona don't drink too much. Sichayela ke labo abayabe befuna ukunatha bedlulisa amalawulo njengoba kulikhefu lePhasika. Linganathi lidlulise ke lazilapha emgwaqweni akumanga kahle kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela lamhlanje ugwalo olwalotshwa ngumnumzana David Coulthard selutheze njalo olunye olulenkume esilume ibandla le MDCT amapolisa kwele Botswana asebulele izizalane zeZimbabwe ezinhlanu ngemva kokuphiwa imvumo nguhulumende walelo lizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.